Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso eyeWomen in Law in Africa yaphanyeka udaba lolu emthethwandaba isithi kumele abesifazana, ikakhulu abasakhulayo, bavunyelwe ukukhipha izisu nxa bedlengulwa besemitshadweni lokuba abantwana abangamankazana abaleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyagalombili 18 bavunyelwe ukukhipha izisu. Idale lavumelana lakho lokhu lisithi ingxenye yomthetho we-Termination of Pregnancy Act isigaba 1 kawuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ngoba awuvumeli ukuba omama benze intando yabo ngemizimba yabo. Abasakhulayo abakhulumele Studio 7 bathi isinqumo esethulwe lidale samukeleke kakhulu. Omunye oveze lokhu unkosazana Hilda Mpala owenhlanganiso Young Women Arise.
Umthetho lo omutsha uzama ukusitshengisa ukuthi intsha iyakwanisa ukuba labantwana abangaplanwanga, maybe ngenxa yokuthi abalamali engikhona yokuthi begcine abantwana, ubungazi, ukungabi lemfundo around those issues or i-situation of uku-abuswa. So umthetho lo uyenza ukuthi ilungelo labantwana liqakathekiswe.
Lokhu kusekelwe unkosazana Nomusa Mlilo owe-Women's Rights Association, yena othi isinqumo esithi lidale sihambelana lesikhathi.
Kule ndlela ezilandelwayo, nxa umuntu sethe wabanjwa iganyavu osethola isisu kumbe kwaba ngumntwana osethola isisu engaphansi kweminyaka engu-18, okwenzakalayo ukubana lo onguye omnikeleso sisu kumele ajeziswe, lo onguye obambe omunye iganyavu kumele ajeziswe ngokwesiko lethu.
Unkosikazi Pauline Zinyama oligqwetha yena uthi umthetho lo uzancedisa kakhulu.
Nxa sikhangela udaba lolu olwe-abortion esivunyelwa ngumthetho nxa kuyikuthi udlwenguliwe, ikakhulu ma kuyikuthi ungaphansi kweminyaka engu-18, ngibona ngathi yiyo sibili imithetho esiyibiza sisithi i-progressive, ngenxa yokuthi kulo mkhuhlane othiwa yi-obstetric fistula, nxa sinika umzekeliso wezinye zezinto eziningi ezingenzakala ukuthi umuntu omncane olomzimba ongakaqini usuka eforswa ukuthi azale kumbe abelethe.
Kodwa abanye abasakhulayo bathi umthetho lo ulakho ukwengeza inani labatsha abaphatheka emacansini isikhathi singakafiki. Omunye wabasole lokhu unkosazana Nomqhele Dube ongumfundisi.
Mina okwe-abortion angivumelani lakho ngoba abanye abantwana bazaqala ukuqamba amanga ukuthi ngi-ratio esenzele ukuthi ekhiphe isisu esabele ama-responsibilities akhe. Umbona angani ujaji lo kumele ekukhangelisise lokho ukwenzela ukuthi kungabi lama-cases amaningi abantu ababe-abort. Of course siyakwazi ukuthi ababodies zethu ngawethu senze esikufunayo, kodwa kuzazigcwala abantwana ababekhipha izisu.
Usekelwe ngosakhulayo umnumzana James Sibindi yena othi imithetho efana nalowo ovunyelwe lidalele yayicourt iphazamisa isiko lenkolo zabantu beZimbabwe.
Uyabona nxa umuntu ezithwele esintwini kahle kahle kuvame ukuthi umthwalo uyavikelwa ngendlela zonke. Ukuthi kuthiwe ngoba umahluleli uthi yena abantwana either abaleminyaka engaphansi kwe-18 or abamama abahlukunyeziweyo ocansini kumele bakhiphe izisu, eyi into engekho kahle kahle emandulo yethu esikweni lethu, because ungakhangela uqakathekiswa kakhulu umthwalo ukuthi umntwana kazalwe.
Umthetho we-Termination of Pregnancy Act kungakaphiwa isinqumo lesi obuvumela kuphela abantu abadlengulwayo ukukhipha izisu ngemva kokuthola incwadi kadokotela lapho kulengane engabelethwa iphazamisekile nalapho okulakho ukuba impilo yomzali ibe sengozini. Lokhu bekudala ukuba abanye bagcine bekhipha izisu ngokungekho emthethweni obekuthiya iningi labo lisengozini enkulu. Iningi labo mama abasakhulayo lithi lifuna ukuba namandla okwenza elikufunayo ngemizimba yalo, kungakho selijabuliswe izinqumo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.